ukubona kwami nje isimo sangibona kukatesi asikakhanyi kahle nje ukuthi kusuka ngaphi kuya ngaphi, kodwa hhayi mina ngokubona kwami nje personal ngibona ngani ngingabuyela kuma-democrats ngoba bembona nje insuku ezidluleyo hhayi ukukhankasa bekhankasa bengela door by door and bekukhuthaza nje ukuthi abantu nje bevote. Sengilapha tinkokuma eminyaka kumbe eyi-5 ama-Republicans angikwazi kumbe bakhankasa ku-social media kuphela angikaze ngibabone, kodwa ngoba lapha ngiyakembona esibili kade bengena bekhokoda door by door bezama ngendlela zonke nje ukuthi abantu beke behambe beyevota.
Endaweni eziningi ngwenya siyabona abantu bakhala kakhulu ngomnotho bathi hayi umnotho kawumanga kuhle njalo bakhala ngebandla lama-Democrats bathi hayi limotshile mpela lehluleke ukubusa kuhle okubangele ukuthi intengo yezinto ikhwele le inflation layo iqonge ngendlela esiqonge ngayo. Kona ngapho eGeorgia iziphi indaba abantu abaziqakathekisayo abakhuluma ngazo kakhulu abazazikhangela besiyavota nje?
Amina ngombono wami i-inflation isuke yaqanza kakhulu ngoba lami ngumuntu unfortunate thing ngisuke ngibe ngaphakathi kwendaba yangikhona ngoba ngisisebenza ngisizalwa seZimbabwe kodwa ngisebenza la angikhoni ukuthi express mina imizwa yami ngoba mina injani kumele ngihambe ngiyelungisa kithi ngale khaya njengoba ukwazi ukuthi ngale khaya kume njani, kodwa okwangakhethi mina ngokubona kwami inflation yangikhona isingathi sihambe kakhulu ngoba ngibonile lithi nasemaphepheni ukuthi i-federal government izongezelela kafuthi okungangokuthi kuyabe sokungwesihlanu belokhu bekhweza ama-interest rate endaweni ezihlukeneyo.
Ukhuluma ngokuthi kumele uyevota lawe eZimbabwe njengesizalwane seZimbabwe okungangokuthi lapha kawusoze uvote kawulalo lelo lungelo?
Hayi mina lapha hayi angilazi ilungelo lalapha lokuthi ngivote. Ngikuzwa ubuhlungu kuphela ngigqoke usayizi 6 kodwa kahle kahle mina ngigqoke usayizi 10.